Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mtwa gansi ngolwesine mhlaka 26 kuNcwaba gansi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba pambili.
Uhulumende thina njengeAtholistiki usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxa nje eqelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yeCOVID-19.
Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele kaje i-vaccine lei.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasikhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uchiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili sithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 nenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula isikolo. Asikamuzwa sekhuluma ukuthi usenzeni. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-Athos City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, sikhulume ngabazali abalabantwana ukuthiwa mhlaka 30 kumele bebesesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma-boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engakati pass. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensondo umntwana abe egade ibhasi. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajethwa. Abadala bese bezivile ukuthi i-lockdown zingezelelwe. Sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irenti, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagetsi. Uhulumende kathe sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavuka. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo lelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Nasikhangele nje thina kuzaba lengxabangqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabalamali yokuthiyela abantwana babo kabalayo yokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ngakhumbula kusiyabhalwa last term naleyo eyagcinayo, ababalisi bebehamba 2 days ezikolweni. Kathesi sikhangelela ukuthi kuzaba wesi. sebenga hamba ila ngelodo kumbebe nga hambi uwe kuchuta bantuana kaba fundi uvu lanjizi kolo lizaba elenzuwa mkulumende tinanjenge atuzi siti kulumende kaka kai
manje linanjenge nchanganiso kukona ini eliza kwenza
tinanjenge atuzi ema lange namba alwe lulewe la malange abuyayo sile mchangano esi yenzayo labazali lababalisi abanga malunga atuzi labanga so malunga atuzi esi ibiza siti parents teachers interface lapho akade sidinga khona kumbe silokhu sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo sikhangele iCovid sikhangelele iholo lababalisi okuyikuthi njengamanje kusabhot isayenziwa imihlangano le imihlangano le yonke siyenziwe sikhangelele ukuthi njengoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa ukuthi siyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono wodwa esizabalawo
Umnumzana Themba kuye moyo ngwenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iA2s kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumila sikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni yeCovid-19 Okwamanje bekuhlantshwa abaleminyaka esukela kwelithumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilithumi lantathu 13 miliyoni phakathi kwayizigidi ezingamathumi amabili 20 miliyoni eliwafunayo. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Injection le esilethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amanye kwamanye amazwe kwenziwane linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine leyi e-COVID-19 ngoba vele sizabona abantwana kulama-injection amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane ngakhayela opholiyo abantwana bahlatshwa bancane sibona ngathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke enxa igweneliseke ukuthi abantwana baqhubekise ezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilo mkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngabe kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekisheni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili wawubona abantu sebe bebhodabhoda bengayitholi kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngase zisiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi kodwa iqiniso ukuthi hayi kuground akhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa sikhuluma kanje lama-centers akhona asemaningi ama-clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa kwezindawo okungela ama-clinics khona abantu behlatshwa labo kule intent yokubona abantu bahlatshwa khonokwana kuyinto eqakathekileyo lamanye ama-private hospitals lawo uyathola labhizi ayahlaba lamanye ama-medical aid ama-private lawo ayahlaba so iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa lalabana kade besesaba ngale muva bengathi bale nkulumo eziningi abantu sebecibilike kathesi wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu-20,000 la okuthiwa azaphiwa eNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiwa izahambe eNamibia siyayizwa kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngakuyavuma uhulumende ngakukabambe amanjection la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukusho ukuthi ngawuqale sibulawa liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi ngaye ngabona ukuthi usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hayi phose bonke abantu sebekuphelelwa amanjection usengadonetha kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyo into embi kodwa ingxenye okungaba yihlupho isikhathi sakho nesikhangelelwe ukuthi engcane isikhathi i-timing esikhiwa ukuthi engcane ku-timing ngabe kuloshipho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngokungananzelela sikhangele emadrobheni lemakhaya abantu bayawafuna nawezindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola kwezindawo akafiki kuze kuze nezo ndawo esikhuluma ngazo kodwa ke nxa isezwale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani yasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye okwalesi sikhathi befinally ngasike saqala ngabantu bakhona beZimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hayi usungathi makhelwane lawe nazi amanye ama-injection abantu behlatshwe khona ngani kodwa kathe sohlupho olincane sibona ngathi yi-typing yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyo into embi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 2,422,256. Asebehlatshwe esibili bona sebengu 1,535,298. Ibandla leMDCT lithi iLiaison Committee yeMDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokeli bamabandla kulumanyano agoqela eleMDC iZanu Ndonga People First kanye lePDP. IMDCT ithi izancintisa kukhetho luka 2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulebizo elisetshenziswa libandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado cabinet ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele uStandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga ukuthi ibandla ele lelo elafunywa ngo 2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo 2018 sina njenge MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo 2018 sinomsebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi eswayeni okungasoze kuncede abantwana bezimbabwe owathile mabona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo ngabantu abalandela ama constitution amabandla abo ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela ngakho siyasebenza thina ke njengebandla eliveleliyo latshwa ngoba kutshwangela sisebenza phezulu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla asisoze sibe sitshelwa ngiliqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo iopposition esemthethweni
abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Monzora linganxuswanga kungabe kusicho ukuthi abalini nanzi njenge bandla elikhulu eliphikisayo na kunanzo abunumzana Chamisa.
Kina njenge bandla le MTCT esikubona kuqhakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrica. Yikho konoko okwenziwe ngubaba uHachilema ukuthi anxuse abakhokheli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethu leZimbabwe iSouth Africa leBotswana. Lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu. Ukuthi ke thina akasisanxuswanga njenge-MDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monzora kanxuswanga yena sitho sakhe, sibone ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqakathekisanga kakhulu isenzo esenziwe nguHachilema ngoba into eyenzileyo ukutshengisela ubukhokheli utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics elakusasa lezepolitics zeSADC leAfrica ziyabe zizinhle kakhulu.
Likhulume ngodaba lwe-IMF le mali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi.
Bekunzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye. Ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance ekuletha ebandleni ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani. Njalo uchairperson we Public Accounts Committee sananzelela ukuthi ngowe MDCT uMhlonishu Rabudube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kuleyo committee eParliament.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amakhefa akuleli asevuliwe kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balota enyamendlofu ngemva kokukhohlwa ukucitsha ikhandlela sebelala. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kubalaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7 igama ngu-DKZ. Bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje. Yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Ungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekuwumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendaba ye-Google. Aniyabona khona phana uma esithi nge-1 by 1 ufuna khona khonaphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebese qalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo engafuni ukuzwa umbono usuyi-1 ukuthi abantu be-Google bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa. Yikho khona lokhu osuka kube kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okaMnangagwa. Ayikho nto enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Yes, sanibona sabona ni Studio 7 ntunga labo pipsi onke labo jonga umavelas ayi siyabonga nomsebenzi omuhle lesinika lo wabona isinikeza inyozi eziyizomphela. Okay, yeah, benzama ukukhuluma ne Lozenze igugu round uthi abantu masingagijimeli ukuthi la bantu bayenze kuphi ngoba sikhathi sonke kube kuthule thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda bona lapho. So now asiyekini sibone ukuthi abantu laba bazothini njalo izinduna zingahamba ebantwini abantwini yibo abazotsho ukuthi bafunani but now singafuna ukuthi sibloke lokho. So right bengabuya bezithulele kuzohambana you know ngoba isikhathi sonke kade bethule kade belokhu bekhuluma abantu yeyi gugurand igugura kodwa kungela action. So now sebefakile i-action ebantwini so ngani siyayeka nje abantu bethini bezame nje ukuprocess indaba yabo then izinduna zingaya ebantwini abantu yibo abazotsho ukuthi bafunani then izokusetshenzwa kusukisela khonapho ngoba singagijimela ukuthi into yonke kufanele nesi-opos eshi ayikho into ezophuma lapho. So ngiyacela abantu ukuthi abanikeze isikhathi ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo you know. So abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi ayi kuyenzwe kubi sibhyoke indaba yena le kodwa isikhathi sonke bethule. So abantu asike silandele sibone ukuthi kuqinaphi. So hayi ngiyabonga mina uncube ngisegoke na siyabonga siyabonga.
Salbunan, salbunan lonke ku Studio 7 siyalibingelela khona ngapho ntungamile inkomo siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza futhi nabanye osebenza labo khona ngapho bakoZulu labanye nje esingeke sibaqede engiyaka ikholapha ukuthi ye liyavitsho sibili indaba zeZimbabwe kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilo bandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu ezingalantuthuko ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kubulawayo siye enkaya bathi bayalungisa bafaka idust iquarry dust umgwaqo ongakufula ama 100 and some 60 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khona le indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhadala $2 i-100 kilometers thina kithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile. Abantu besiNdebele naye sibambaneni sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngegugurawundi izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle akulanto ezasisiza ngoba thina sikhuluma so mina ngikhule ngiyintandane ubaba wafa ngaso leso isikhathi bona bakhuluma kababazi abantu abathola nzima bona bavele zinduna ziyadla.
Sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso. Mina ngumdawini ngiphuma ngasephela busi ngithi hayi indaba yeZANU-PF le sikhathele ngayo awubheke manje balwisa upresident wethu Chamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba mabe khuluma bathi bayangathi bayamjabulela uChamisa sokungathi liqala futhi bafuna abantu laba baphile njani kahle kanti laba abantu bema opposition bona abantu bezana abayeke lento abayenzayo mana abantu ababusayo laba ababusa ngemahloka hayi sithi phansi ngayizana into eyenzayo leyayilungile leyi babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights ngoba nanku kathe sima ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uveluze bathi umuntu akasabonakali bamthethe unyamalele ikanti-ke ayisiyinto elungile leyo kumele umuntu akhulume into esenhliziyweni yakhe
labo
kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ivika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe izolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi inengi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani atshiyeneyo agoqela i-NBC News, CBS News, Suffolk University kanye le-Morning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Inengi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhitshwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
In the south ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines, so khona lokho hiko sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke
singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe bonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States, bona ama calculations abo bebone ngathi asebefike the numbers yamasotsha ngoba babe trained 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, ilizwe langkhona has been a graveyard of empires, o Genghis Khan, the British, the Russians. Wona labo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba le-COVID kanye lolwe-Afghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lama-Democrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama-numbers, ama-polling numbers kamongameli welizwe, I think it's a deep overtasting ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw ukuthi the infrastructure bill has passed both ilokuzeni i-Senate and the House, so kathesi sekumele bayenza outer ama reconciliation budgets njani njani ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa, hayi lokho ka-Afghanistan lama polling numbers le-COVID isiyake sekukhohlwe, ngoba kuyabe sokuthiwa ukuthi jobs and more jobs will be created. So i-economy I think is the number one factor.
Umnumzana Tim Muringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. uhulumende uthi izikolo sizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.